sendaba ku VOA Ndebele.
Kuchono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhla ka 30 Mabasa 2020 ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Kukhanya abantu njalo lokhu bexokozela emalayinini empuphu ngapha kabalaleli. Umkhuhlane lo uzabulala abantu abaningi nxa belokhu bengalaleli izinto esibatshela zona.
Inani lasebefunyenwe belegciwane le-COVID-19 seliqonge laya kwabangamashumi amane 40. Kuthi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezintathu. 3,218,430.
I-program le planiwe ukuthi door-to-door delivery yempuphu ngibona kuyinto enhle kakhulu ngoba kunje besehluleka ukuhlala ezindlini ngokusithola siyalayinela impuphu.
Ukuthengiswa kwempuphu ezindlini kuqalile elokishini le-Thorncliffe koBulawayo, njalo ithengiswa ngamadola eZimbabwe angamashumi ayisikhombisa umgodla wayi 10 kg. Umongameli Emmerson Mnangagwa ubese Mozambique ukuyakhulumisana lomunye wakhe umongameli Philippe Nyusi phezu kodaba lobudlanguzwangu obubangelwa ngabahlamuki abokholo lesimuslim abedlulisa amalawulo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ugatsha lwezempilakahle lubike ukuba inani lasebefunyenwe bele gciwane le-COVID-19 seligonge laya kwabangamashumi amane 40 kulabahlanu abasinde kulomkhuhlane emhlabeni jikelele. Asebefunyenwe belaleli gciwane sebeyizigidi ezedlula ezintathu 3,218,430. Phakathi walelo nani iMelika yiyo elokhu ikhokhela ilabantu asebedlula isigidi 1,040,608. Sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amabili 228,625 asebebulewe yi-COVID-19 emhlabeni jikelele. Kuthi ke emazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane ezingamashumi phose amane 37,393 asebefunyanwe bele gciwane le-coronavirus, njalo selibulele abedlula inkulungwane lengxenye 1,598. Kwasinda inkulungwane ezedlula ezilishumi lambili 12,228. KoBulawayo sokulabantu abalishumi lambili abasele mkhuhlane. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Umqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital koBulawayo uDokotela Solwayo Ngwenya uchasisa ukuba i-COVID-19 isasekhona, njalo kuzathatha isikhathi ukuba liyehle ezweni.
Kudala sakhuluma ukuthi i-lockdown ngangeke iphele kathesi ngoba igciwane le-coronavirus liyahlupha ngesikhathi somqando. Yikho inyanga lezi ezibuyayo ngezomqando, njalo ibulala kakhulu ngesikhathi somqando. Akula lockdown engiyibona iphela mina, i-lockdown iyaphela kubo August September le. Akula zikolo, akula ma-church, akula ma-weddings azayenziwa ngalesi sikhathi. Kukhanya abantu njalo lokhu bexokozela emalayinini empuphu ngapha kabalaleli. Umkhuhlane lo uzabulala abantu abaningi nxa belokhu bengalaleli izinto esibatshela zona.
UDokotela Ngwenya uqhubeke ethi sebeqalile ukuhlola izisebenzi zonke zesibhedlela sakhe umkhuhlane we-corona.
Lathi khona sesibhedlela sempilo sesiqalisile ukuthi siteste abantu abasebenza khonapha, odokotela labomongikazi labanye abasebenza esibhedlela, ukuthi umkhuhlane lo igciwane le-coronavirus abalalo yini. Yikho-ke singaqeda labo sizatesta labantu bonke abafike empilo bezoyelashwa labo bayatesta ukuthi umkhuhlane lo sizama ukuvikela ungaze wamemeteka usiya phambili.
Inani labantu abaphethwe ligciwane le-COVID-19 eHarare sebelitshumi lasificamunwemunye, eMathebeleland North kuloyedwa owasila kulo umkhuhlane, eMashonaland East bahlanu, kuthi eMashonaland West bathathu. Phakathi kwabantu abangamashumi amane abatholakala belalo umkhuhlane ezweni emhlanganweni abahlanu ngase basila kulo umkhuhlane kuthi abane sebabulawa yilo umkhuhlane oyedwa wakhona engowakobulawayo eZimbabwe sekulabantu abedlula inkulungwane eziyisikhombisa lengxenye 7642 asebethe bahlolwa leli gcikwane lisiyatshona ilanga izolo kusenjalo ikhansi ledolobho lakobulawayo imanyene lohulumende kunye lamankampani ahlukeneyo sebezinikele ukulungisa kuhle isibhedlela seThornbrugh Hospital sonke kusukela kumigwaqo izindlu zokugulela izindlu zezisebenzi indlu yokugcina abafileyo kuhlanganisa lamagceke esibhedlela ukuze silungele ukugcina izigulane umgcini sihlalo wekomiti yezempilakahle kukhansi ledolobho lakobulawayo unkosikazi Lilian Mlilo kaWard 12 uthi kuyabukeka osokusenzakala esibhedlela
hayi thina siyakubuka kakhulu konke okwenzakalayo lapha esibhedlela sizwa vele sikhudumala sibili ngoba sibona umsebenzi uyahamba lokhu esaqalisayo sibuya lapha kungani lemigwaqo kayikho langale esibhedlela kungani kakukho right kodwa kathesi ngokuncediswa ngamadonors sibona into zonke ziyahamba
umeya wedolobho lakobulawayo uSolomon Mguni uncome umsebenzi wokuvuselelwa kwesibhedlela lela sisiba lohlonzi lwaphezulu
siyabona kakhulu ukuthi kusetshenzwa isibhedlela siyavuselelwa lesibhedlela isayakhwa ngo-1941 izakhiwo eziningi bese zingasayenzi ukuthi kungahlala abantu lanxa kunguwe sikulethe lapha esibhedlela sithi sizokushiya lapha ubungagula kakhulu kodwa okwamanje kukhanya izakhiwo esezivuselelwa ukuthi sesingaba isibhedlela esohlonzi lwaphezulu sibonga konoku kubuya kwe-COVID ingakho-COVID ngabe isibhedlela lesi ngoba sangesithulisekelo from uhulumende ukuthi sivuselele
umqondisi wezempilakahle kukhansile yedolobho lakobulawayo udokotela Edwin Sibanda uchaze ukuba yonke into ebingamanga kahle esibhedlela seThornbrugh Hospital izalungiswa isibhedlela silungile ukugcina izigulane ngendlela efaneleyo ethi konke kuqhutshwa kahle ngimele iStudio 7 wobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
Umongameli Emmerson Mnangagwa ubese Mozambique uyakhulumisana lomunye wakhe umongameli Philippe Nyusi phezu kojaba lokudluzwamo obangelwa ngabahlamuki bokholo lwesimuslim abedlulisa amalawulo. Mnangagwa uyekwele Mozambique njengomgcinisihlalo wohlangothi lomanyano we-SADC olubona ngezomvikela olwe-Organ on Security and Defense. Abahlamuki bakwele Mozambique babikwa sebebulele abantu abedlula amakhulu amabili. Umnangagwa ubikwa eyekwele Mozambique ngendizamtshina yokweboleka ehlawula inkulungwane zamadola ngehola linye. Lokhu ngokwesibili ukubana Mnangagwa asuke elizweni solokhe kwaqalayo uhlelo lokuvalwa kwamazwe olwama lockdown ngenjongo yokunqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus.
Studio 7 esakaza eZimbabwe sizosiphuma ngapha eVoice of America eWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930-7270 laku 9885 kHz kushort wave ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7 kuthi-ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930-6040 laku 15460 kHz kushort wave
Ukuthengiswa kwempuphu ezindlini kuqalile elokishini leThornbrugh kobulawayo njalo ithengiswa ngamadola eZimbabwe angamashumi ayisikhombisa 70 Zimbabwe dollars umgodla olesi sindo samakilogram alishumi 10 kg ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo
Lolu hlelo lwamukelwe ngenjabulo ngabaningi abenelise ukuthenga lapho impuphu iqale ukuthengiswa elokitshini leThornbrugh kobulawayo. Umnumzana Effort Ncube, umqondisi wenhlanganiso yeNational Association of Consumer Rights, INACORA, uthi kulungile ukuthi impuphu ilande abantu, kodwa kumele ibuye iningi ukuze yanele abantu bonke.
Ukuthi impuphu ithengiswe ezindlini kulicebo elihle kakhulu ngokuba kuzakwenza ukuthi abantu bahlale bangayibhodabhodeli. Ingayiza kwenela kuphela ifike ngentengo eyaneleyo kube lula futhi ukuthi ithengwe kuzakwenza ukuthi impilo ibe lula. Kodwa kusaseleyo ukuthi sikwazi ukuthi izabe ithengwa kanjani, uzakwazi kanjani ukuthi ikhona ingaphi. Konke lokho kungacaca, hayi impilo izabe isibengconywana endaweni yempuphu. Kodwa ziyabe zilokhu zizinenge izinto ezifuna ukuthi zilungiswe ngokuba impupha idliwa yodwa ihamba nokunenge njalo.
Unkosikazi Rebecca Nyoni oyisakhamuzi sakoBulawayo uthi lokhu kumele kwenziwe yonke indawo.
Mina njengesakhamuzi sakoBulawayo enkulumane ngibona ukuthi i-program le planiweyo ukuthi door-to-door delivery yempupha ngibona kuyinto enhle kakhulu ngoba kunje sesehluleka ukuhlala ezindlini ngokusithona siyalayinela impupha. Nxa sebesilethela ezindlini kungcono ngoba lathi umkhuhlane usuza sivika. Siyabonga sibili ngabantu abasicabangele lokho. Hayi kuhle nxanyile imali yami ngiyathenga nxanyingela nithengi nxa lisilande ezindlini hayi kuhle kakhulu. Alisoze lisibone emgwaqweni gcwala indawo yonke ezidinga impupha. Hayi siyabonga kwenziwe yonke indawo.
Esinye njalo isakhamuzi senkulumane unkosikazi Senzeni Msimanga uthi umthetho kumele ulandelwe nxa kuthengiswa impupha kungabi ngokombusazwe.
Ya, impuphu right sibili ibuye door to door. Kodwa bese lesicelo sokuthi ingabi ngezani. Two futhi ingabi lesigwelegwele esinqe. Nxa sithenga kuhle sibili sithenge kuhle njengezakhamizi. Lapho sibili siya support 100%.
Umnumzana Talent Ncume uthi ubunzima obuzaba khona ukuthi izindlu eziningi zihlala imuli eziningi.
Ukuthengiswa kwempuphu door to door kungumbono omuhle kodwa inkinga isuka ibe la nxa singamalotha singu-6 mhlawumbe indlu esendiweyo angiboni ukuthi singayithenga bengavuma ukuthi sithenge sibe ngu-6. Ngibona yikho lapho kule nkinga enkulu kakhulu ngoba nxa sihlala singu-6 kuvunyelwe ukuthi kuthenge 1 per muntu njengoba besitsho kodwa inkinga isisuka ibe lapho kungathenga umastanda amalotha asakho yenelisi ukuthenga isibili kuyakho kuthenga umasana so kunzima kumbono omuhle kodwa hhayi abawucabangisisise futhi lowo mbono ababuyele emuva bewurivisa ukuthi ngabe wonke umuntu uyathola yini kungasebenzeka yini.
UZulu uveze injabulo ngenyathelo likahulumende ngoba bethi besengozini yokuthi bathole i-coronavirus ngoba betshona emizileni belinde impuphu kwesinye isikhathi bengayitholi. Kwezinye indawo bathi lokho kuzadala kubandlululo ngoba abaningi bengamaloja ukuthi bethole impupho kuza kuba nzima. Lakulezi indawo eqale khona ukuthengiswa iningi lithi alikayiboni balokhe belindile. Laloba kunjalo abenhlanganiso ye-Grain Millers Association of Zimbabwe i-GMAZ bathi bazamisa ukugaya impupho kuze kulungiswe intengo yomumbu. Lokhu kuphume kuphephandaba lenewzimbabwe.com elikhulume lomnumzana Tafadzwa Musarara umgcini sihlalo weGMAZ. Umsarara ubikwa ethi sebezamisa ukuthengisa impupho ngoba uhlangothi lweziphala zikahulumende olo Grain Marketing Board lukhweze intengo yomumbu. Ngimele iStudio 7 koBulawayo ngingubathabile Masuku.
Le Studio 7 esalaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC. Ku Live Talk lamhlanje uhlelo asiyihluzeni bomama siqhubeka sikhangela usawalala kwegciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele. Kodwa likhumbule izihlobo ngenxa yeduko le-coronavirus asenelisi ukulinxusa ukubana lingene kulolu hlelo ngocingo. Umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Jamisa namhla uphe izakhamizi zakoBulawayo uncedo lwempuphu. Lokhu ngokwesibili kuye naleviki ukubana uJamisa aphe izakhamizi zakoBulawayo uncedo olufanayo kungakhathalekile ukubana ngabaliphi ibandla lezombusazwe. Ngolwesibili uphe asebekhulile bemalokitshini atshiyeneyo impuphu. Abanye sebebuza ukubana kambe uJamisa kumele abe nguye ophathisa yini uZulu ngalesi sikhathi sokuvala kwelizwe kumbe uhulumende nguye umele enze lo msebenzi. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele lengcwethi ezihlaziya ezombusazwe umnumzana Max Mkandla endawonye lomnumzana Bhekilizwe Bernard Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Ngoba ke khona vela into le ayishiyo kahulumende, so kukhangelelwe ukuthi wonke umuntu aphakame, not even abazombangazo kuphela, ngoba abezombangazo bona esikhathini esiningi bathi ma beshenze izinto beshenzele ukuthi babonakale sebethole ukuvotelwa. Kunzima ukuthi umuntu owezombangazo ayenze into ngenhliziyo mpela. So I think kufanele vele benze something ekwenza ngenhliziyo, but it's not expected. Siyakwazi ukuthi babeshenza benza bekhangelele ukuthi bazothola something kukho lokho. So engakusho-ke ukuthi everyone nje umuntu ophilayo ohambayo kufanele ukuthi angena shiza sonto kahulumende le yinto yomuntu wonke, yindaba elande wonke umuntu ukuthi aphakame. Umuntu angaze akhumbule amazwi awakhulutshiswe nje ngumandela kudala ukuthi ishin your hands now, so kusezandleni nje. So yiyo indlela okufuze siyikhangele ngayo le nto ukuthi yinto yomuntu wonke, sezandleni nje umuntu wonke, hayi ama-politician kuphela. Kungamangalisa mpela makungakhanya abaphikishayo begoqhile ndaba esikubona, hhayi esimanisalenza ngakho yi-one bengayena nje ngini ukuthola amavoti ngalesi sikhathi sokufa, ngalesi sikhathi somkhuhlane. Abayenze le mpela ukuthi bakwenza ngoba kuphuma enhliziyweni zabo, bafuna ukusiza umphakathi.
Hayi, bezwakala. Wena-ke baba Mkandla uthini ngodaba lo?
Udaba lolu ngilubona luqondile ukuthi luphathwe ngabantu bonke nje kwaze la uhulumende kuphela. Nga ungabantu bonke, khonoko kwenziwe i-opposition party kumbe kwenziwe ngutshanisa, i-effort yona lani uyitshengisa ukuthi khona kumele nekanele abantu. Asiyo nto ekhangelana lo muntu oyedwa le kumbe uhulumende kumbe uzibani. Sonke enini nje bonke abantu abenelisayo abaphakame bencedise. La uhulumende mbona engazani utsho njalo nje. Yikho abaningi bahamba badonata, bakudonata khona ngale and so forth, esenzela ukuthi khona umsebenzi lo uphathwe ngabantu bonke. Ustrive umfiwa naye uyagijima ngale, uyadinga lokhu akudingayo, uthi ngu-evele individuali ke lwana sophathi. So kutho ukuthi unceda isizwe ngalokho-ke awuphathiswane kunjalo.
Ye, ngiphenduke kuwe mnumzana Ndlovu. Siyabona ukubana uhulumende usekhulume indaba eziningi, sike sezwe sithi uzaphathisa abadubekayo, waphinda njalo wathi uzaphathisa abamabhizimisi amancane. Izolo khona wangenela futhi laye umphathintambo wezemali wathi laye uhulumende uzaphathisa amabhizimusi yinqe abethwele nzima ikakhulu lawo ezokwethekelelwana yetourism. Ubona ungani yikukhuluma nje ngoba umlomo kawugcwalelwa mfula, kumbe sizabona kusenzakala okwenzakala?
Hayi, yebo, leyo nto leyo ukuthi umlomo awugcwalelwa mfula yizifiso zikathemba lo-amukela esasifunda ngazo esikolweni. Umumo wezomnotho zeZimbabwe awuyivumeli iZimbabwe ukuthi yenze into enjalo. Singafisa sitshele ukuthi lokhu nalokhu, ikakhulu uma bekuhamba uhlangothi lolo lwe-tourism balekhuluma lo mhlaba nje kuwuthabisa ukuthi izinto zizoqhubeka zinjalo. What has been happening has been noise ukuthi uhulumende ushenga ama-companies uthabise abantu kunjalo kwama-price control okwenzakala recent izinto enjengazenazo. Now usungathi wena unguhulumende lani wenza njalo ukuthi ubuyafikijiye nankosi usiza the very company ohlele uzishenga, uzishengela ukuthi ukhanye ungumuntu omuhle phambi kwabantu. So ukukhuluma nje lokho ekhaya sinenkinga enkulu ngezomnotho, asinamali. Wacula kudala lo edinamo wathi asinamali, namanje ayikho imali eZimbabwe. So uzoyithathaphi yokuthi in any case before i-COVID kuwe, why zonke lezi zinto esingazikhuluma manje singazenzanga ukushisa umnotho owawuvele ugula?
Hayi, kwezwakala isikhathiso singasavumi. Ungasivalela uhlelo lwethu mnumzana Mkandla, usithele ukubana wena uthini ngalokho okukhulunywe phambilini ngumnumzana Ndlovu lapha athi khona okwenzakalayo lokhu abezombusazwe babe bekhangele phela ukuthi bazadobhadobha yini labo amavoti.
Hayi, mina ngibona ngizani kathesi ngingabe kuyindlela zona lezo internally, kodwa nje ngibona nje outside the diaspora abantu abakhangelele abantu kwakhathesi asikezwa ukuthi khona kade benika abantu babo bodwa njalo sibona ukuthi khona laphana kathesi sebekhuluma ngakhulu ngokuthi khona abantu kuma rent wona la kusukela ngo April abantu bama rentals labana bengabhadali bayabhadalwa nguhulumeni asonto esingayisola yona lelo bese ngayibeke ecampaign e South Africa kuyenzakala khona lokhela nabanika nabantu umuhle ezindleleni khona laphana endlini yabo lama rentals lawo is already covered so kuyafanana nje namazulu onke nje so esingakuthisa nje kuphela sithi thina uhulumeni khona kathesi akhangelani kakhulu labantu engabuyele emuva ngoba ngabuyele emuva abantu bazakuthatha ngale ndlela ukuthi khona hayi bayakhampeyina athi hayi sesucelayo ukuthi khona begcwalisise kuphela inkulumo zabo ababa bezikhuluma ikakhulu kuma-rentals nokuvuleni kwezikolo khona lapha izikolo kathesi akula nje one mzali obhadalile izikolo ngumphathi wezikolo mina akuna muntu obhadalileyo izikolo zivaliwe obhekisa abahlezi ngemakhaya bavalile so akula muntu obhadalayo sezikolo ziyavulwa mboka zivulwa kakuhle ngemva kokuphela kwe-14 days yona le insuku zonaezisele ezingu-5 kumbe zingani sibone ukuthi khona kuza kuba njani kuza kumbiko onjani siyafika u-3 May asikhangele nini khona khana siyilalele nje size ukuthi kulangapha sikulandeli kese ngicela-ke abantu nje bonke nje ukuthi abahlale ezindlini abantu kabahlale ezindlini lalele khonokho okhulunywayo ngobana akuvikeli i-political start akula-church akulani umkhuhlane lwani ukhona live abantu sicela ukuthi khona belalele khona khana behlale ezindlini
lezo zincwedi ezihlaziya ezombusazwe umnumzana Max Mkandla endaweni lo mnumzana Bhekilizwe Bernard Ndlovu bebexoxa ecingweni leStudio 7. Wathi sizwe okuphuma kusocial media namhlanje silo Gibbs Dube.
Kulabanye abantu abasithumezele imilayezelo yabo etshiyeneyo ngokwenzakala lapho abahlala khona. Ulakho lawe ukuthi usithumezele umlayezelo wakho kunombolo yeWhatsApp ethi +1 202 465 0318. Ake sizwe ukuthi abanye bathini ngalokhu ababhekane lakho.
Ngiyalibingelela, mina ngingusiphathisiwe Moyo uMathema. Ngikosikhowokhobo komonki village kusobhuku uBoyi. Hayi, siyezwa sibili izixwayiso zonke siyazilalela njalo lathi siyakhuthaza esigabeni ngayonalo umkhuhlane we-coronavirus ukuthi abantu kabageze izandla kuso sonke isikhathi lokuthi benze i-social distancing. Siyakhuthaza sibi kakhulu kodwa uhlupho olwenza abantu bangakwanisi ukuhlala ezindlini nxa sikunanzelela yindlala njalo abanye abakakuzwisisi khonokhu angikwazi ukuthi kathi singenza njani ukuze libuye lifinyelele kulindaba kulindawo yakithi kosikhowokhobo enkayi ngoba nxa sisatshela thina abantu bakuthatha lula nje okungumkhuhlane lokhu kanti umkhuhlane lo sesiwuzwile usungenile emarondera kusemakhaya kutsho ukuthi lawethu amakhaya kungangena hhayi kodwa-ke inkuthazo siyayenza sile ebantwini bakithi lapha indlala indlala kakhulu izimpahla zikhwelile uhulumende besimcela ukuthi kangenele ebantwini bezitolo impahla sezikhwele kakhulu asisenelisi kuthenga impuphu kuthenga ithukela sibilisa amasepo cooking oil kulabantwana abancane silabo mama abazithweleyo okumele ukuthi badle i-balanced food kodwa kuyehlula ngoba lezitolo akubambeki
Peter Tiyane ngikhuluma ngisese Josepha hobhithi induna ekhezi hhayi sithwele nzima nge-coronavirus leba i-coronavirus lengabe kuthiwa khona abantu bananzelele ukuthi ngesikhathi sesisikiso kathesa somkhando bafanele balandele lokhu abakutshelwayo ngoba sizophela yikho lapha ecina khona njalo abaningi abantu abakuthatha lula nje ngiyananzelela kubana abantu xa befika emakhaya lapha ubatshela ukuthi khona gezi izandla uthi hhayi into engeke isifikele lapha esikhona
mina ngikhulumela isimo esikuso lapha e-South Africa njengama-foreigner ahlala lapha e-South Africa isimo lese-lockdown sithwele nzima asikwazi ukuthi amarenti siwathathaphi ukudla asikutholi ngoba sivele sihle singama-foreign yonke into vele asinayo asasenze kanjani besicela ukuthi upresident wase-Zimbabwe athumele amabhasi abuye abuye lapha South Africa is land. Ngoba amaphotha avaliwe asikwazi lokuba senze kanjani. Asiyazi asazi lokuba sithini. Thina sekudeni sesigangeni ngapha. So laba ma besilahlela ngaphandle asazi basabe lapha e-South Africa sizozama impilo.
Njani bantu be-Studio 7 abasakazi bakithi? Hayi besicela sikhulumele lalaba abantu be-embassy yeBotswana labo beke besithwale besibisele kithi. Sesizamile ukubabhalela abantu laba basiphenduli nokusiphendula basifuna ama-passport number nama-ID number bahamba bahamba. Sicela ukuthi ngumalile number yabo libafonele libabuze ukuthi kuhamba njani ngoba yini. Lapha esikhona kunzima.
Laba ngabalandeli be-Studio 7 abasithumezele imilayezelo etshiyeneyo besemazweni ambalwa. Ulakho lawo ukusithumezela umlayezelo wakho khona manje kunombolo yeWhatsApp ethi +1 202 465 0318.
Kwezemidlalo bakhathazekile ngoba bengazi ukuba ikusasa ibaphatheleni abadlali bemidlalo etshiyeneyo njengoba inani labafunyanwa belegciwane le-COVID-19 liqhubeka lilokhu liqansa. Yintethelo ezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Inani labantu esebefunyenwe belegciwane le-corona seliphezu kwezigidi ezintathu emhlabeni jikelele njalo liqhubeka lilokhu liqansa mihla ngemihla. Ukuqhamuka lokumemetheka kwaleli gciwane elidala umkhuhlane we-COVID-19 kudale ukuba kumiswe ezemidlalo emhlabeni jikelele. Wayengumdlali weqembu lenguqwele kulawayo CT uAyanda Ncube osedlalela iqembu leMalanti Chiefs eSwatini uveze ukukhathazeka okukhulu ngokuhlalela emnyameni.
I-lockdown le-manage isihlalele phansi njalo ngabe sesiqedile yabona iligi ngabe manje lathi semakhaya sibona imuli manje sivalelekile ngapha silokhu silindile asazi kwenzakalani sokuqala nini senzani silokhu sikontinue njengala maprogram abasinike wona nje onala ukushiya boma-sita kulanilandela uhlala ujani ufit yabo uready futhi anytime maybe ungachiyeukuthi siyabuyela urunini but isi-affecthe kakhulu because yabona ukuhlala ungazi ukuthi ubuyele nini egrawundini ukuhlala ungazi ukuthi uhamba nini ekhaya lakila manje awukwazitileki izokontinua or izoyenzani yabona ukuthi vele into yakhona hhayi ya-affectha.
Imidlalo yenguqu esigaba saphezulu eSwatini imiswe sekusele imidlalo eyi-12 ukuba ifike komlendo uyagcina. ESwatini kulabantu abalikhulu asebetholakale belomkhuhlane we-COVID-19 njalo oyedwa wabo wedlule emhlabeni. ULinus Chikuwa yena udlalela iqembu le-BR Highlanders elaseBotswana kodwa ungayibo kobulawayo ngesikhathi abantu belayiwe ukuba behlale ezindlini zabo. Uthi kunzima kabi ukuba ahlale umzimba wakhe ulokhu ulungele ukuba adlale ibhola ngoba engenelisi ukuba aphuma egijima phandle okuyinto eqakathekileyo kubadlali bomdlalo wenguqu ukuze imizimba yabo ihlale iqinile. KwelaseBotswana kulabantu abangama-23 asebetholakale belomkhuhlane we-COVID-19 njalo sekwedlule emhlabeni umuntu oyedwa odlala umdlalo webhola lokuqaga i-netball uKaren Mlambo. Uthi yena ukumiswa kwezemidlalo kuzaphazamisa abanye abakade bedlala labo abangezwa kuhle emzimbeni.
Bakhona abanye esidlala labo abakhuthaza ukuthi baphatheke kwezemidlalo bavocavoca imizimba njengoba bephethwe izifo ezehlukeneyo. Lokho ke sikuguquzele kakhulu ngabezempilakahle ngoba sinanzelela ukuthi ukuphatheka kwezemidlalo kuncedisa ukwakha lokugcina umzimba uqinile. Laba bantu sebengagula ngoba akukho lula ukugijima uwedwa usendlini.
Inani labantu abaligciwane le-corona selisedlula izigidi ezintathu emhlabeni jikelele. Emazweni aphesheya akhona amazwe aphezu kwenkulumo ezokuba imidlalo yenguqu iqhubekele phambili kodwa isiphathamandla senhlanganiso ye-FIFA uMichel de Hoog uthi kumele kumiwe kuze kuphele inyanga kancwabakazi. Ngiyimele e-Studio 7 kobulawayo nginguJoseph Njanji.
Ukuziphetha ezalolu suku namhlanje njengoba isikhathi singasavumi ukuba siqhubekele phambili wothi sikhangele ebesilazo. Inani lasebefunyanwe belegciwane le-COVID-19 seliqonge layingoba ngama-40 emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezintathu 3,218,430. Ukuthengiswa kwempuphu ezindlini kuqalile elokishini le-Thorn Grove kobulawayo njalo ithengiswa ngamadola eZimbabwe angama-70 umgodla wa-10 kg. umongameli Emmerson Mnangagwa ubese Mozambique ukuyakhulumisana nomunye wakhe umongameli Philip Nyusi phezu kodaba lobudlwangudlwangu obubangelwa ngabahlamuki bokholo lwesimuslim abedlulisa amalawulo. Silugqela lapha-ke uhlelo lethu lwalamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.